yokuthandabuza obukhokheli bebandla lezanu PF leliphikisayo ele MDC ludaba egudwini kwabanengi abadabuka emkhonweni wasemandebeleni. Abanye bethi zikhona inkokheli eMathebeleland, kodwa abanye bethi izwe ngokwalo alinankokheli eziqotho. Umnumzana Obed Ndlovu, isakhamuzi seNketha, uthi inkokheli zikhona kodwa ziyethuswa umkhokheli okhona khathesi elizweni.
Inkokheli zeMandebeleni zikhona ziningi kakhulu, kodwa ubugwalo sobukhona lapha ngenxa yomumo wenalo, ngenxa yenkokheli yethu le ephezulu nale yabantu ng-ED enini lanini yabaqedayo yabaqeda khathesi nanku ulwisane lomfana kaNdiweni uChief, sebe sesaba ukuthi bephumele egcekeni.
Umnumzana Morgan Shumba, isakhamuzi sakoBulawayo, yena uthi abantu abaphiwa amathuba alinganayo.
Abakaphiwa ithuba abantu besiNdebeleni ukuba bephathe, aluba kuyavuma kube le-term okunga-introduce ukuthi hayi setheni i-term leya sike sipheni abamashona, enye i-term sike siphe abantu besiNdebeleni. Kulapho ekade sizavuma ukuthi hayi ngempela kula bantu abanjalo eMandebeleni, kathesi asingeke sikhomente because abakaphiwa lelo thuba.
Uqhubeke ethi umbuso wezabelo uzaveza ukuba ubukhokheli bukhona.
Abavulelwa amathuba amahle eMathebeleland, labo beziphathele indawo yabo, kulapho abazabona khona i-leadership. For now we cannot asingeke sikhomente ngalokho.
Osakhulayo wakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi zikhona inkokheli eMandebeleni, labo abathi azikho bayaphosisa.
EmaNdebeleni ikhona inkokheli engakusezimbabwe. Lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi emaNdebeleni akusela nkokheli engakusezimbabwe. Zinkulumo zabantu njengoba ilizwe lile democratic space, abantu bavunyelwa ukuthi bakhuluma bakufunayo. Kodwa lo othi emaNdebeleni akula nkokheli, hayi uyaphosisa ngombono wakhe. EmaNdebeleni inkokheli zigcwele, njalo mina ngiyinye yakhona inkokheli enza ukuthi ilizwe lile zimbabwe.
Umnumzana Thomas Sithole olwela amalungelo oluntu uthi ubukhokheli buvele abukho ezweni jikelele.
Mina ngibona ngani uma sithi kabukho eMathebeleland siyabe singakhulumi iqiniso, ngoba uma sikhangele ilizwe lethu nje jikelele khane ngani vele ubukhokheli kabukho. Ngikusho ngenxa yokuthi khathesi lapha esesikhona njengelizwe akula okuhambayo, konke kubuyele emuva. So kutshengisa khona ukuthi ubukhokheli yiyo into engikhona.
Umnumzana Mandla Duma, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uvumelane loSithole.
Lapha eMathebeleland ukuthi sithi akula bukhokheli siyabe sikhuluma nje, akula bukhokheli lizwe lonke. Kuqaleka phezulu khona ngalesigodlweni, kuyehla kusiya phansi, ngoba ngasikhuluma ngobukhokheli sesikhuluma ngomuntu omela abantu. Abantu esinabo basezikhundleni kuphela, kodwa bakhangele ukuthi basuthise izimuli zabo.
Ukubhubha kukadokotela Dumiso Dabengwa kubika kuthiye isikhala esikhulu sobukhokheli ezweni, kodwa abanye bathi inkokheli zikhona kodwa aziphiwa amathuba aqotho ukuba babonise ubukhokheli babo lokukhalipha. UNduna Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni ubiwa eyiyo inkokheli yomdabu ekhona okwamanje emina abantu, bethi abanye bahlehlela emuva besesaba umbuso okhona ezweni. Izolo ekhuluma ekoBulawayo ngensonto yomthandazo ezweni, umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ucele uZulu lenkokheli yonke ezweni ukuba bakhulekele ilizwe, kodwa iningi labantu lisola umbuso wakhe bethi awuvezi ubukhokheli obuqotho ngenxa yembali yakhe yayizolo, ikakhulu ukuphatheka kwakhe kumbhuqazo wegugulawundi angafuni ukukhuluma ngakho. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.